baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abekhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption ukuthi basebenze ngesiqubu esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Ibandla le-MDC selisole eLizanu PF ngokubumba ikhomishini ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule khomishini evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo eyezak. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo msakazo. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla isetheswa icala lenkohlakalo. UMnumzana Mphoko ubesele insuku ezithile esala ukuya emapholiseni ngoba isithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elejefu. Intatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngugceleyo.
UMnumzana Mphoko umiswe emthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla esetheswa icala lokusebenzisa iwofisi yakhe ngendlela engayisiyo ngokulaya amapholisa ngo-2016 ukuthi akhulule owaye ngumqondisi wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration iZinara uMnumzana Moses Julius Juma. Umantshi u-Enias Magathe uhlawulise uMphoko imali yesibambiso efika kunkulungwane eyodwa yamadola i-$1,000 ukuze athonisiswe ephandle. Umlaye njalo ukuthi kumele aziveze eCentral Police Station ngolwesihlanu viki ngeviki njalo aphe abatshutshisi i-passport yakhe. UMnumzana Mphoko uxwayiswe njalo ukuthi akumelanga azame ukukhulumisana kumbe ukwethusela abafakazi kulolu daba. Lanxa emiswe enkantolo yakobulawayo, udaba lukaMphoko luzathethwa ngumthethwandaba kamantshi eHarare lapho azamiswa khona mhlaka 4 ngenyanga ezayo. Umtshutshisi uMnumzana Thomson Hove utshele idale ukuthi uMphoko yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasificamunwemunye 79 wadala icala aletheswayo ngesikhathi esasengumsekeli kamongameli Robert Mugabe. Uthe phakathi kukamhlaka 13 kusiya ku-14 Ntulikazi ngomnyaka ka-2016 uMphoko wahamba e-Avondale Police Station eHarare wasebenzisa amandla akhe ukuba kukhululwe izibotshwa ezimbili uDavidson Norupiri loMoses Julius Juma. Ababili laba babebotshwe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngokwenza njalo umtshutshisi uthe uMphoko wephula isahluko 106 sesisekelo sombuso welizwe iConstitution. Kodwa uMphoko uyalilandula leli cala. Nanti igqwetha lakhe uMnumzana Zibusiso Ncube.
Kesi sesivele court ubaba uMphoko uphiwe ibail usabhadale $1,000 aripote kanye ngeviki SCCD lokuthi asarende ipassport yakhe. Uqathele ukuthi ayiso fugitive at law, ngisho le nkundla ivumelane lathi ukuthi is not a fugitive at law. So sizangena futhi ecourt nge-Wednesday mhlaka 4 September eHarare.
Kolunye udaba olehlukileyo, uZulu wakobulawayo sesole amapholisa ahlomileyo aqhubeka ezula ngedolobho. Amapholisa la aqale ukubhodabhoda ngempelaviki ngenjongo yokuvimba ukutshengisela obekuqoqwe iMDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ngomvulo. Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mhlaba Sibanda uthi le yinto embi eletha ukungahlaliseki ebantwini.
Akukhobela kwamapolisi ekhona lapha mina ngokubona kwambonani into engalunganga ngoba indlela yokuzama ukwethusela abantu. Lokho kumele uhulumende akunanzelele ukuthi kakwenze abakhuphe ngokuchecha ngoba ukuba gcina bekhona khonoku it will end up hardening. Kuza gcina sokusenza abantu banjani? Bangawahloniphi, bangawesabi.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngumnumzana Shuta Ngwenya.
Angithi vele ilizwe lona ngokwalo ma abantu behleli babekhangelela ukuthi bakhululeke. Kodwa insuku zonke ma sebebona abantu abathwele imbhobho, abantu abathwele induku phakathi kwabo bona bengathwalanga lutho. Kusuka kubahlukuluzi.
Ivandla le-MDC lisola uhulumende lisithi amalunga alo ikakhulu kobulawayo asethunjwa mihla ngemihla ngabantu abahlomileyo bewatshaya lokuwahlukuluza. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa namhla usungule uhlelo lokulwisana lenkohlakalo oluqoqwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission eHarare. Wakhuthaza ikhomishini le kanye labohlangothi lwe-National Prosecuting Authority ukuthi batshutshise amacala enkohlakalo ngokuphangisa. Kubikwa intatheli izindaba yethu Gibson Bebe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungula umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namhlanje emini eHarare, umongameli Emerson Mnangagwa uthi abezakhi le-NPA kumele basebenze nzima njalo ngesiqubo esikhulu ekulwisaneni lalesi siga.
Also tasked to educate the public on the dangers of corruption in society as well as to enlist and foster public support.
Liphiwe umlandu wokuthi lifundise uZulu ngengozi yenkohlakalo kanye lokukhankasela usekelo lukaZulu ekulwisaneni inkohlakalo. Njengezakhi le-NPA selizinikele ukukhokhela lowo mkhankaso, kumele lezinye ingatsha zincedise ukukhuthaza uZulu ukuthi alwisane lenkohlakalo.
Umkhankaso lo uthi uze ngesikhathi esifaneleyo ngoba uhulumende esemizameni yokuvuselela umnotho osubhidlizwe yilesi siga.
For this global initiative is further timely as we consolidate the implementation of...
Lokhu kuza ngesikhathi silondoloza ukuqhutshwa kahle kwenhlelo eziningi zikahulumende ezijonge ukuthuthukisa ilizwe. Inkohlakalo ilakho ukubhidlisa lezi nhlelo zokuthuthukisa ilizwe kanye lokuqeda ubuyanga.
Abenhlanganiso yomanyano we-European Union EU yibo abaphe usizo lwemali yokuphathisa abezakhi le-NPA ekuqhubeni lomkhankaso okhangelwe ukuqhutshwa phakathi kwenyanga ezilitshumi lanhlanu ezilandelayo. Umqondisi wezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi kuzamele uZulu laye ancedise ukulwisana lenkohlakalo. Umthutshisi omkhulu umnumzana Kumbirayi Wots uthi abe-NPA kuzamele babone ukuthi labo abazafunyanwa bephule umthetho bazojeziswa kanzima, kube isibonelo kuZulu ukuthi lokhu akuqalwa. Ingcwethe ezicubulane zombusazwe zikhuthaza abezakhi labe-NPA ukuthi basebenze okungela nketha bechabi lapho bebopha abacathekela ukuthi balamacala ukuze uZulu abe lethemba labo. Umkhankaso lo uzaqhutshwa ezabelweni zonke zelizwe, ufundisa lokukhuthaza uZulu ukuthi asize ekulwisaneni lenkohlakalo. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhi sibophe owayengumphathintambo ogatsha lozokwethelelela kwelizwe unkosikazi Priska Mfumira. Lo mkhosi ubuthanise iziphathamandla zikahulumende, amagqwetha, abenhlanganiso ezizela amalungelo oluntu kanye lamakhomishini awezakhi labe-NPA. Umkhankaso lo ukhangela lelo kufundisa uZulu ngobubi benkohlakalo ekuthuthusikeni umnotho kanye lokwazisa uZulu ngamanyathelo angawathatha nxa ebone lapho okube lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.
Ivandla leMDC selisole iZanu PF ngokubumba iCommission ezaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zebandla elibusayo khona kule Commission evele ibhekane lokulwisana lenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission. iCommission yeZanu PF leyilamalunga alichumi avela kuzabelo zonke zelizwe. Amalunga ayo abalisa umnumzana William Mutomba oweManicaland, uShila Mabasa weMashonaland West, uHilary Masaiti Mombeshora oweMashonaland Central, uMax Zitai oweMidlands, umnumzana Chinga Dube wakoBulawayo, umnumzana Rodwell Zinyemba oweMashonaland East, umnumzana Sibanga Muzi Khumalo weMathebeleland North, lo Patrick Hove weMathebeleland South, kanye lo Clemence Makwarimba oweMaswingo. Umongameli Emerson Mnangagwa wazisa ngokubunjwa kwekhomishini le kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo kweziphathamandla zeZanu PF ezigoqela umnumzana Obert Mpofu lonkosikazi Priska Mufumira. Ngabasakhulayo baleli bandla, unkosikazi Mufumira ubotshwe ngenyanga edluleyo njalo uqhubeka evalelwe. Umnumzana Mpofu yena kakabotshwa. Umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sifanda, uthi ikhomishini yeZanu PF le ijonge ukuvikela iziphathamandla ezilobudlelwano lomongameli Mnangagwa lokwethusela abangabe bephikisana laye kuZanu PF.
Ikhomishini leyo ngeyeZanu PF ngeyokumaneja ipolitics yeZanu PF. Kayilani le corruption, kayilani lokuvuselela umkhonomi, kayilani labantu beZimbabwe kodwa ngokwabo nje kibo ukuthi bezame ukuthi bemanage bangamanejana njani ipolitics zabo. Siyakwazi ukuthi sonke kusobala ukuthi eranini kaTeska kumanga kuhlika kubanjanwanga elaye obusayo ubusa engela laqinisa ukuthi angavuka kusasa ebusa yini. So-ke nxa kuyukuthi kube labanye abamgombolozeleyo abathi bona hayi istrategy esitshe sokuthi silwisane nalaba abangani ngabasakuthandi yikuthi sifome i-commission ye-corruption ngaphakathi nakwethu. So kuyakwenza ukuthi bona laba abangani babonakala ngani ngabakho kufaction yakhe bezizwe bengabantu abethukileyo ukuthi le i-commission ke entsha le ingabaqamba amacalayo. Ngoba into ekhona eZanwini yi-club yabantu abale corruption bonke, akekho othiwa khona lo nguye othiwa khona onjani. Bonke nje kufanele ukuthi ngabe balale ezitokisini bevuke besiya e-court ngoba akekho kuZanu PF ongathi yena ungcwele yena umsulwa. So inunu le esifakelwe labo abangani bayaphikisana lo mbuso kaMnangagwa akulani le corruption.
Ngamanye amazwi uthi ikhomishini le ngeyokwethusela izitha zikaMnangagwa njalo ivikela abangane bakhe.
Yikho vele ekumeleyo liyana ikhomishini ngoba ngabe kuthiwa khona sidila nge-corruption engelani lokuthi lo uku-faction kabani, lo uku-faction kabani. Ngabe njengoba uthilo ekuqaliseni komo ukuthi khona ehofisini kaMnangagwa kule special task force eyaphiwa lamandla lokuthi ihambe ye-prosecutor e-court njalo lokubopha nje ngabopha santando bese kusiba khona nezakhi yona leyolokhu igijimisa ama-G40. So into ekhona ngeyokuthi ungani izakhi ngeyokubopha i-G40 mhlawumbe le-opposition. Then besokusiba-ke leyi entsha-ke ikhomishini yeZanwini hhayi ngeyokudila nge-faction eyabantu ababengani babonke kusukisela ngo-November 2017 kodwa kathesi sokungani sebehlukana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sifanda, ummeli weBinga South edalele ephalamende njalo engumgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland North, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. UNtungameli uxhume njalo isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ikhomishini yebandla lakhe kayisoze iphazamise umsebenzi weZimbabwe Anti-Corruption Commission.
akumisi kumsebenzi wezakhe. Njalo akuthi ukuthi umuntu ozatholakala mhlawumbe ukomishini leyi engelacala kumbe bembona ngani uhlanzekile, kodwa izakhe ngambona engcolile izamdonsa umuntu wakhona imisemakhothi, ikhothi bese siba yiyo emcleayo. Okuqakathekileyo-ke kakhulu-ke kizo zonke izinto, hhayi lokhu ngokwangekhaya nje okubunjiweyo lokhu, ngokwangekhaya akudistebhile umsebenzi wezakhe. Akumisi futhi ukuthi abantu batholakale belomlando izakhe ingasaqhubeki, akuyiphambanisi futhi izakhe. Yikho ngesinye isikhathi u-chairperson we-commission le wathi yena hhayi umsebenzi wonke lowo mayouth kungele phathi ubekeleni izakhe, izakhe iyo zakwenza umsebenzi. Ngokunjalo sithi thina umsebenzi uyaqhubeka ngendlela ehlelekileyo kuzakhe, ngiyawubona thi umsebenzi uqhubeka usiyaphambili.
Bakhona babagawule abathi injongo yenu lapha njengezanu PF ngokubumba likhomishini liza manje ukuvikela abangane bakamnangagwa lezi phathamandla zezanu PF ezilobudlelwano laye.
Hayi, angivumelani lakho kakhulu. Ngithanda ukunika isibonelo esinje esokuthi lokhu akulanto esihlwayo, njalo konoko ukuthi kuthiwe khona kulabantu abavikelwayo abaduzane lo president uMnangagwa asiloqiniso lelo. Ngithanda ukuthi ngikuveze kube sobala ukuthi bonke bona abaduzane lo Mnangagwa nxa bengcolile bazavotshwa, abangcolileyo bonke abaduzane lo Mnangagwa bazavotshwa. Njalo isibonelo nguTafuma. UTafuma ube ngu-principal director, kade ngomunye umuntu okhona ngale ovelele emiglini onguye duzane kakhulu yabo president, kodwa ngikhuluma nje uyenze ukuganga okuningi okubonakeleyo, ubotshiwe. Akula muntu otshiwayo ngakhonokho, nangabo imbono yabo abantu besitsho njalo njelokwesabela okunjalo. Kodwa ngithi abakabenika ithuba leli izakhe yenza, abayiyekela izakhe yenza umsebenzi wayo. Lokhwanokuikhomishini liyana ebunjiweyo yokuthi ikhangele abamembers ezanu p f neyokuthi mhlawumbe lezi izinto zangekhaya, yes, iyakuvuma lekho. Nayo i-MDC njalo layo ingabumba okwayo kokuhlolisisa abanye bayo abangcolileyo, kuyavumakala khonokho. Kodwa-ke ekuqineni kwakhona izakhe yelo mlando yokuthi yenze umsebenzi.
Lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla lezanu PF, sixoxelaye eseHarare. Ngu-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukujikelana ephilayo phakathi kwabeZimbabwe asebehlala emazweni labesekhaya ngodaba lokuqinisa ukutshengisela elizweni kungelani lokuthi amapholisa abe elwisana labo behlome ngemibhobho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yezindaba yakwele Sudan eye Sanavika ukuba uGeneral Abdel Fattah al-Sisi owakhokhela ibutho ukugenqula umbuso ka-Omar al-Bashir ufungiswe ukuqala umsebenzi wokukhokhela ikhansile ezabe iphethe intambo zombuso ukuze kwenziwe ukhetho ngomabasa omnyaka ozayo. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran usephase umthetho ovumela ukwehliswa kwesisindo semali yalelo lizwe e-Iran ngokukhupha amazero amane. Imali ye-Iran e-Iran iwe isisindo ngesiqubu esethusayo kusukela nyakenye lapho umongameli Donald Trump weMelika ephume kusivumelwano sokuvimba ukulungiswa kwezikhali ze-nuclear wahle wakhuthaza abangane bakhe ukuthi bethese ele Iran izijeziso zenotho. Ukwalelwa kwebandla leliphikisayo le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukutshengisela emadolobheni amakhulu. Uxolo, amapholisa abikwa abebhotabhota namhla edolobheni leMaswingo eHlabela kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukutshengisela kuleli dolobho. Ibandla leli lithi seliphikise lesi isinqumo emthethwandaba njengalokho elikwenzileyo kunsukwana ezedluleyo lapho lisaliswa ukutshengisela emadolobheni ambalwa. Lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi amanye amalunga ayo ayathunjwa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa ikakhulu koBulawayo ngodaba lokutshengisela. Omunye wabakade bebotshiwe wakhululwa ngemali yesibambiso sebail Unkosazana Tendai Masocha, ongumgcini sihlalo we-MDC kobulawayo kugatsha lwabesifazana uthi akufanelanga bevinjelwe nxa befuna ukutshengisela.
Sasisola owasukayo umgabe futhi ngiyo owayelenhliziyo yokuvimbezela abantu. Kade sokusobala kithi ukuthi umuntu lwana akunacala elenza. Umuntu wayevele evala yonke into ngiyosebusa kathesi lo. Njalo futhi akuna uyabuvimbani kanti ukuthi abantu abakho bekhulume into ebahlukuluzayo. Mina ngithi into eyenzakalayo nale uvinjwa ukuthi abantu betshengisele ililungelo lomuntu wonke ukuthi atshengisele into ayikhona onayo. Ngoba wonke umuntu ulelungelo lakhe elizweni lakhe ukuthi into enxa engayizwisisi njalo ngamhambeli kuhle akhulume. Manje kathesi ukukhuluma nje enxa nje nami nje ngikhuluma lawe ntambami ngiyenza kuthiwa kathesi nje ngithethe. Ngoba kathesi kubhizi amanyithi ethu ayathathwa ngobusuku bashayiwe. Kulezi moto ezihamba zibathathe ebusuku bethaywa bedoda bethi emagangeni bengagqokanga bengaswela umunye uthi bafika bethathe umfazi kumbubaba kumbubana abamthola khona phekhaya ethaya egangeni.
Abanye labo obundawonye labo ejele bona banjani?
Honorable uThabisa akaphathekanga kumphambanisela impilakahle yakhe ngoba uvele yena u-asthmatic. So ingubo leziyana njengoba ngithile ukuthi bezingobhuqu zimphambanisile njalo lamaphilisi akhe. Ubengawavunyeli kuba abantu abeziya lamaphilisi bebeyalisi kungena kuthiwa amaphilisi kangene lamapholisa futhi nangokwazi umumo wethu weZimbabwe ukuthi iphilisi lingafika laphana selitshintshwe mhlawumbe besise sami ukuthi athathe. So amaphilisi vele bebengavumi ukuthi anathe amaphilisi akavele wanatha ayempila kahle yakhe. Njalo entilongweni akula nto enhle phakathi. Savumbatha ingubo ezesabekayo ezilamagazi ezingawatshwayo ezilentuli. Vele kubuhlungu kakhulu lapha entilongweni. Akuna kudla ngithi igwadla sibili igwadla nje lokuthi umuntu mhlawumbe ukuthi uphila akuna phakathi entilongweni. Nxa ungasana kuthanga amanzi ngesikhathi ovulelwe ngaso phakathi akuna manzi. Ichemba kayiflashwa. Khonaphana ofuna ukudla nxa ochemayo lofuna ukuyenza unumber 2 uyayenza konke omunye ekhangele. Vele akusiyo ndawo yokuthi ngaphila umuntu sibili aphile phakathi. Yindawo yokuthi umuntu engene ahlaphe phakathi.
Lo ke ngonkosazana Tendai Masocha umgcini sihlalo wagatsha lwabesifazana kubandla le-MDC wobulawayo sixoxelaye ekhona le wobulawayo. Ukwalelwa kwebandla eliphikisayo le-MDC ukutshengisela emadolobheni amakhulu sokuludaba egudwini. Abanye bathi lokhu yikwephulwa kwelungelo loluntu, kodwa kube njalo labanye abasekela inyathelo elithethwe nguhulumende besithi lijonge ukulondoloza ukuthula amabhizimusi lempilo zabantu ezisengozini nxa kuthe kwaqhamuka udlakela kulokhu kutshengisela. UMavis Kama usethulela loludaba ngugcwele.
Ibandla LMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa beliqoqe ukutshengisela likhonona ngomumo wezomnotho osusenza impilo kaZulu ibe nzima kusukela ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare kobulawayo eGweru lakwamanye amadolobho. Kodwa konke lokhu akusenzakalanga ngoba bevinjwe ngamapholisa besithi besabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Uhulumende weMelika, amazwe omanyano we-European Union lowe-United Nations bethule imbiko yokusola ukuvinjwa kwabe-MDC ukutshengisela lokhu besithi kulilungelo labo phansi kwesisekelo sombuso. Kodwa isimanga yokuthi abenhlanganiso zezwekazi le-Afrika ezinjenge-SADC le-African Union AU zizithulele. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi akukho okungenziwa zinhlanganiso ze-Afrika ukuphathisa edabeni lwenkinga zeZimbabwe.
Uhulumende wakhokhelwa la ingasengathi ngama-liberation movements inhlanganiso ezazilwela ilizwe ngabazimiselayo ukuchodozana. Njalo nje singaya ku-AU, kumele sinanzelele ukuthi ku-AU kule nkinga zakho. Singakhangela ngale ingxenye ye-Afrika entshonalanga elezayo inkinga eNigeria kulabo Boko Haram kulento ezinjalo.
Untungakwa uthi ukuzwakala kwabenhlanganiso ye-UN sebekhuluma phezu kodaba lweZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona osekukhulunywa ngasese phezu kwalo.
Ma udaba soluse-UN luyazagcina lungena engxenye ku-General Assembly. Lungangena ku-General Assembly kutshuthi udaba lweZimbabwe solungalwamazwe wonke. Engxenye uhulumente uzakuba lukhuni kusiya phambili, engxenye lakho into zibe ngcono kukabili khonapho.
Okusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana othi akumangalisi ukuthulisa kwabesadiki le-AU.
Amazwe esadiki lawo asetshengisa ukuthi hayi zimbila zantabanye lohulumende weZimbabwe ngoba abakuthuleleyo abantu behlukunyezwa ngale ndlela yikuyini.
Usola njalo ukwenza kwabamabandla ezombusazwe uMancitshana ethi akhuthaza abalandeli ukuthi bangene ezitaladeni betshengisela ngezizathu ezehlukene lezifiso zikaZulu.
Xa sikhangele njalo lamanye amabandla aphikisayo, siyabona ukuthi hayi sebezingela lezinja beduhele inyamazana. Xa sukuyaqala ukukhuza uAmerica ezikhatshana khonale, kodwa abafowethu besadaki la sebesidlala izano. Abafowethu abalapha eZimbabwe abaphikisayo sebesidlalayo izano. Sokumangaza kakhulu lokhu.
Umnumzana Richard Mawomva eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi lokhu kuthula kwenhlanganiso zamazwe awezwekazi le-Afrika kuyisibonelo sokuba balethemba lokuthi eleZimbabwe lisanelisa ukuzixazulula inkinga elibhekane lazo.
Ukuthula kwe-SADC le-Africa Union kutshengisela ukuthi ithi akuzange kwaba lemkhosi emnenge kade fanana leka 1 August. Yikho ke lokhu kuyatshengisela ukuthi i-SADC le-AU baleqiniso ukuthi uhulumende waseZimbabwe ubengenalisa ukuthi elisane lemkhankaso leyi ngendlela esemthethweni.
Inyathelo elithethwe ngabamazwe angentshonalanga usola indlela amapholisa aphathe ngayo udaba lokutshengisela elizweni uMahomva uthi kulusizi kakhulu.
Ubona ukuthi amazwe afanana leMelika le-United Kingdom baqhubeka njalo bekhuluma ukuthi uhulumende bekufuze engasusi abantu ezitaladeni, esikubonayo ukuthi ngamazwi abo agxizelela ukusekela kwabo kwezombangazo waseZimbabwe ucele le bandla eliphikisayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo abalisa ele-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumuyi uDr Dumiso Dabengwa bathi lanxa bevumelana labe-MDC kwezokusebenzisa indlela yokutshengisela behlukana lapho sekufika kusiphetho sakhona, kutsho umsekeli kanobhala walo umnumzana Mjobisa Nuku.
Ngubana besaba ukuthi khona nxa kungakhitshwa izano kutsho ukuthi sokuba le revolution yokutshintsha i-Afrika yonke kutshintshe le-SADC. So ukuthula kwabo it means baya endosa ulunya olwenzwa ngumnangwakho.
Umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe uRetired General Sibusiso Moyo utshele intatheli zindaba ukuba uhulumende akajabuliswa yisenzo sabenhlanganiso zamazwe angentshonalanga sokuveza insolo yawo phezu kwendlela aziphathe ngayo ukuvimba ukutshengisela obekuhlelwe emadolobheni amakhulu elizweni kuqale eHarare lapho okubhaxabulwe abantu abambalwa abanye babo balimala kakubi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.
Ngeke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe wamiswa emthethwandaba namhla esetheswa icala lenkohlakalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi isebenze ngesiqubu esikhulu ekulwisaneni lenkohlakalo elizweni. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.